soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo zebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo
kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo
kulezalwane ezibuya kwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama permit ziyabhadala intela kumele zithole ivaccine.
Uhulumende wakwele South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe kazisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni afanayo azawathenga azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane ikhulu 115 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus laya kunkulungwane ezedlula kancane amashumi amathathu 33,388. Asebethethwe ngomkhuhlane lobona bakhwele baya kunkulungwane eyodwa elamakhulu amabili lamashumi phose amabili 1,217. Lanqabe lokhe bebanengi ababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo amanani la ehlile kakhulu nxa kuqathaniswa la kumaviki ambalwa edluleyo. Uhulumende uthi usemelele ukuthenga amajekiseni okuvikela i-coronavirus ayizigidi ezingamashumi amabili 20 million. Uthi ule mali engange 100 million US dollars ekhangelanela lumsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uveze izolo ukuthi amajekiseni la azakwanela ukuhlaba izizalwane zakuleli ezingena kuzigidi ezilitshumi 10 million. Uthi inani lelo yilo elimele lihlatshwe ukuze umkhuhlane lo uphele elizweni okuthiwa yi-herd immunity ngesiNgisi. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uveze kumaviki edluleyo ukuthi abezempilakahle yibo abazaqala ukuthola lijekiseni. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uhlelo lolu luzaqhutshwa kuhle na kungela misebenzi yenkohlakalo phakathi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Esikukhangelele ukuthi kungaze kwaba lenkohlakalo lokukhwabanisa nxa sokurolwa out umuthi lowo nxa sokumele ufinyelele ebantwini ngoba siyakwazi ukuthi abantu nxa kulo mkhuhlane onje obulalayo abantu sebengafuna ukuthi bafihle lapha lapha bagcine begcine ekutheni abanye abantu bengatholanga. Kodwa-ke kungasetshenziswa indlela indlela eqondileyo kulandela ubukhokheli bezigaba whether kusemakhaya kumbe kusemadolobheni abantu bonke bangafinyelelwa kuhle nxa kuyikuthi kulandelwe kuhle sibili izinhlelo zangkhona ngoba ngumuthi uyabumningi lo inani lawo leZimbabwe lingenela kakhulu nxa sikhuluma nge 10 million abantu abangahlathwa kodwa ke sokumele sinanzelele futhi ukuthi kungaze kwaba labanye abazagcina bethengisile imithi leyo sebethengisela abanye abantu ngoba siyakwazi ukuthi lapho kulokufa khona kuvele kulovalo njalo lapho kulokufa khona baningi asebangathatha iadvantage ukwenzela ukuthi kuthiwe yibo asebelomuthi lo abanye sicine sebethenga kibo ngemali ephezulu so esikukhuthazayo kakhulu ukuthi kulandele ubukhokheli bezindawo ngezindawo kungabi lokugwelegwele kungabi lamacala enkohlakalo azakwenziwa nxa sokusithi ke umuthi lo ufike silethemba futhi ukuthi nxa uhulumende ekhuluma njalo imali esikhona ayisiyo mali ecatshangelwayo ukuthi ikhona izadingo ngokuthi ebeka kuhle ekhasini lakhe laphana uthe imali enye yakhona yasala kubhajeti ka-2020 njalo sikhangele ukuthi-ke ubekhuluma iqiniso ngoba ukubekile sobala ukuthi kungcono ukuthi abantu bahlatshwe kulokuthi kuthengwa ama-PPEs ngoba ayadula
nxa esetholakele amajekiseni lifisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luqhutshwe njani ngobani abamele bahlatshwe kuqala ngokubona kwenu
abantu kungani balovalo nxa kusiza emithini leyi so esingakuqakathekisa ukuthi kakuqalise khona ngale phezulu kuqalise ngabo ubukhokheli njengakwamanye amazwe sasibone kibo-amerika ubiden besiyahlatshwa sibone lakwamanye amazwe omongameli wabaqalisayo lamakhabhinethi ukwenzela ukuthi abantu babe lethemba kube sokulandela-ke iparlamenti ngoba yibo ubukhokheli esibukhangele ukuthi bulide by example abantu bangakhokhelwa ngaleyo ndlela bazaba lesibindi kwesokusithi-ke kungananzeli ukuthi hhayi umuthi kawubulali lowo muthi kasuyongozi abantu bayesebelethemba laphana kube sokuqakathekiswa abezempilakahle kuqala ngoba nxa bona bengatshabalala masinyane thina siyakhula sisiya ngapi kube sokulandela-ke wonke umuntu esingathi ngumuntu osebenzela izimbabwe labo bonke abantu nje abaphila ezimbabwe ngoba ababalisi ngabanye bakhona amapholisa amasotsha lezakhamizi ezisemakhaya ezilimayo kananti kudliwe elizweni yibo phela abaye bethe balima ama-peasant farmers so ngokunjalo-ke kungavele kubonakala ukuthi ubukhokheli sobuthethe imithi leyana hhayi imithi leyana abantu sebele-confidence ngayo abantu sebelethemba abasesabi sebekwazi ukuthi umuthi lowo ungawusebenzisa kakusoze ukunike inhlupho ezithile ngoba kathe sikule ntandabuzo enjalo kodwa abantu bangavele babone kuphume sibila kuma-TV kuphumela kuma-radio ukuthi hhayi nampa leyababona siyabahlaba nampa sebephilile so kumele-ke imithi leyo ifinyelele kuwo wonke umuntu elizweni ngoba ngasikhuluma nge-10 million njengoba kengatho ngaphambili i-population yezimbabwe ikhonapho-ke bo-15-16 million so ngasikhuluma nge-10 million imithi sikhangele ukuthi wonke umuntu oselizweni kathesi athole leyo mithi
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo eleSouth Africa lizaqala namuhla ukwamukela amajekiseni alo okuvikela iCoronavirus. Amajekiseni la athengwe kwele India kunkampani ye-AstraZeneca. Kodwa umphathintambo obona ngezempilakahle kulelo lizwe umnumzana Zweli Mkhize wazise izolo ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu ezingelamaphepha okuhlala kwele South Africa kazisoze zihlatshwe lijekiseni. Le yinto esolwe ngabanengi abathi kuza kuba nzima ukuthi umkhuhlane lo uqedwe nxa kuthiwa abanye phandle. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Sfanda.
Empeleni ungqongqoshe wezempilo akasho nokusho ukuthi abangenamaphepha kodwa uthi yena izizalwane zase-South Africa ezivotayo yizo kuphela ezinelungelo lokuthola lo mjovo okugomela umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kusho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ezikuleli lizwe lase-South Africa ngokusemthethweni kodwa ezinamaphepha omsebenzi esikubiza ngama-work permits kanye nalabo abakhomba ukuthi bangabahlali abazona izizalwane zase-South Africa abaphethe lokhu esibiza ngama-permanent residence ngoba bengalalungelo lokuvota kusho ukuthi bonke labo ngeke bathole ukugonywa. Akusimangalisi lokho, sasethukile nje ekuqaleni uma sasisizwa ukuthi uhulumeni ukuthiwa uhulumeni uchaza ukuthi nabantu abangenamaphepha kumbe abalapha ngokungekho emthethweni bazogonywa ngoba sizwisisa kahle ukuthi uhulumeni walelawa lapheka usebenza kanjani. Kodwa ke masikhuluma ngomhlambi lokho abakubiza ukuthi kugoma umhlambi mhlawumbe izigaba ezingamachumi ayisikhombisa ekhulwini. Lokho kusho ukuthi umhlambi masikhuluma ngomhlambi wase South Africa sikhuluma kanye ngabantu bonke abakuleli lizwe ukubandakanya kanye nalabo abanganamaphepha nalabo abangabahlali nje nabasebenzayo kodwa bengazona izizalwane. Okusho ukuthi lokho abafisa ukuthi bakuthole lezi ngxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini ngeke baze bazithole uma bezoshiya ngaphandle abantu abahlala la ekhaya kanye nalabo abangenamaphepha.
Ngamanye amazwi lithi into engelakuhlakanipha phakathi.
Besishilo naphambilini ukuthi kusukisela ngesikhathi kunikezwa abantu izimali ezokuthi bondleke ngesikhathi kunabo lockdown level 5 namanje bekuyibula khona ukuvalela abantu abangezona izizalwane zalapha ekhaya ukuthi bathole lolu sizo, ngoba uma labo bantu bengalitholi lolu sizo kusho ukuthi kufanele ukuthi mabehlele ezindlini bengenakudla, ngeke bahlale balindele ukuva bazophuma bagcwale emgwaqweni bayozama indlela zokuthi bathole ukudla. Okusho ukuthi labo bantu bazoqhubeka bebhebhethekisa ukuthi nalomkhuhlane. Nangokufanayo ukugoma abanye abantu bona bashiywe ngaphandle asibone ukuthi kungaba indlela ezosiza izwekazi le-Afrika kanye nezwe nje lalapha eMzantsi Afrika ukuthi lanelise ukunqoba umkhuhlane we-COVID, ngoba kuthi ukuthi umhlambi lowo esingakwaziyo ukuthi uchaze ukuthini kahlehle, kodwa siyazi ukuthi bakhalela ukuthi bagome cishe ingxenye ezingamashumi ayisikhombisa ekhulwini. Kusho ukuthi ngeke bakwanelise lokho njengoba bazobeshiye ngaphandle abanye abantu abangabahlali bala ekhaya. Usokusisho ukuthi umkhuhlane uzobula kusela ukhona kulabo abantu abangagonyiwe, njalo kuzokwenza ukuthi kube lokukuthelelelwana. Engicabanga ukuthi abantu nalabo akade begonyiwe kodwa mabangela ukubegula bephindaphinda, abanye ngabavele benezifo phambilini, sokungenza ukuthi eminye imikhuhlane ithathe amathuba ibabulale, okusho ukuthi ngeke kubasebenzele lokho.
Udokotela Fusumuzi Spanda ngowenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena.
Kulezalwane ezikwamanye amazwe kakhulu eZimbabwe ezilama-permit ziyabhadala intela, kumele zithole ivaccine. Silabantu abaningi abangalamaphepha abasebenza khonapha eSouth Africa. Labo bantu siyakwazi ukuthi abasoze babuyele ekhaya, bayasebenza noma bengekho emthethweni. Kumele futhi sikhulumisane laye uhulumeni weSouth Africa ukuthi kutshoni ukuthi abanye abasebenzi bathole ivaccine, abanye bengayitholi ivaccine, ngoba siyakwazi ukuthi abasoze babuyele emuva. Nakhona futhi siyakwazi kulohlelo olungiswayo ukuthi abangelamaphepha abanye bakhona bathole amaphepha, ikakhulu labo abalemsebenzi ephansi esingathi nangama-low skill workers. Ngemva kokuthi ngo-2017 uhulumeni agazethe i-white paper on international migration, izalwane zaseZimbabwe lezivela kwamanye amazwe kumele zithole i-vaccine ngoba zihlala khonapha eSouth Africa.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Sizazama sibe lomhlangano lo Dean of Ambassadors, ama-African ambassadors ePitoli, ngoba ama-ambassadors lawa avela kwamanye amazwe awe-Africa ala eSouth Africa abalezizalwane ezilapha okumele nazo zithole ivaccine. So siyabe sifuna ukuthi kube yinto ekhulunywa lawo ama-embassy lawa approach uhulumeni weSouth Africa, lathi sikhuluma lo uhulumeni weSouth Africa kube ukuthi lawa ama-ambassadors ayakhuluma. So lathi-ke sizacela umhlangano ukuthi ngaphezu kokukhuluma lo uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo labangane bebandla elibusayo, sibuye sikhume lama-African ambassadors alapha eSouth Africa abuya kwamazwe amaningi awe-Africa ukuthi sixazulule udaba lolu, kwenzela ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola i-vaccine ayithole. Ngoba siyakwazi nxa ungasayitholanga i-vaccine, esizwa ngakho ukuthi kuzabe kulama-card ongabe kuyi-ID okukhombisa ukuthi umuntu utholile i-vaccine. Kuzafinyelela esikhathini sokuthi nxa ungalalo lelo card ungangena umsebenzi, ukuthi uyabanjalo ngene emsebenzini. Yikho kusihluphayo, sizama ukuthi sikulungise sikhulumisane nawe.
Umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabena ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. nilikubonile na ukuse maphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulezulu elinengi elizayo elilakho ukudala umonakalo omkhulu esabelweni seMathebeleland South lakobulawayo. Iphephandaba linye livika njalo ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuchiphile ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCoronavirus kulokuthi ngayimpahla yokuvikela lomkhuhlane. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni senu.
Abantu bakithi benjani ngezindawo ngezindawo? Hayi kodwa mina ngiqiniso abonti abantu bakithi bengasaba ukufa ngale ndlela. Abantu bakithi babulawa zuku zonke ekhaya lapha bebulawa iZANU-PF. Angeke besabe iCorona ngale ndlela le. iZANU-PF iqeda abantu phambi kwabantu, ibulala abantu, ithumba abantu zuku zonke. Abantu ihlukumeza abantu everyday lapha ekhaya lapha. Akuso abantu abangavali ilizwe beqamba amanga, bevali ilizwe ngokukhohlakala kwabo, beqeda bethi banakekela impilo zabantu. Ilizwe balivala ngokukhohlakala kwabo lapho. Akuso abantu abangavali ilizwe bevika ukuthi impilo zabantu baqamba amanga lapho. Kanti abantu babulawa ngubani elizweni? Bona abantu abavala ilizwe bavala izidumbu ezingakhi phansi. Sebengaqala ukuzivela abantu namuhla ngecorona. Icorona liyifika izolo le. iZANU-PF 40 years ibulala abantu, ithumba abantu. Kulabantu abanyamalalayo iZANU-PF, kulabantu abafayo abaningi kakhulu bebulala iZANU-PF. Angeke beme phembi kwabantu bethi bavala ilizwe bavala icorona ngamanga la. Aso abantu abangaseva abantu impilo zabantu lapho. Kanti abantu bahlukunyezwa ngoba abantu abaphili kahle elizweni leliya bahlukunyezwa iZANU-PF nomnyangagwa wakhe lo. Ilizwe livalwe ngokukhohlakala, angeke uvale ilizwe ngale ndlela. Abantu basuka ku-one month manje u-enda 2 weeks uthi abantu badlali ma ungumuntu ocabangayo, uthi abantu badlali baphila ngani. Bakwazi kamhlophe ukuthi kabaholisi bantu, abanikezi bantu ukudla, abantu bayazibonela. Even iCorona ingekho abantu vele bayazithandela, bafana nenyoni abantwana bezimbabwe. Akula muntu obaholelayo njengenkukhu, bazithandela bagcwele amazwe wonke bazama ukuphila.
Kunjani msakazi labalaleli bakho? Hayi kuzima lokho esikubonayo, hayi lokho esikubonayo esikuzwayo, hayi kuzima, hayi kuzima kakhulu. Isimo esisekhaya hayi sibi kakhulu, kuthi abantu bavalelwe ezindlini kungela nto abayithola, abadli lutho, abahluleka nje lokuthi bengenzani. Lokho abangazincedisa ngakho abantu ukuthi abahlale ezindlini, bazohlala ezindlini badleni, badleni. Abantu bayathengisa phela ekhaya, kuphila ngokuthengisa msakazi. Ma ungasaphumanga wasabalaza na ukuthi uthole okungakusiza, uzophila kanjani? Uzophila kanjani? Kodwa-ke hayi siyabonga ngoba uNkulunkulu sicabangile, izulu linile lonyaka, mebe abantu bazodubhadubha emasimini. Ngiyabonga uCasbet okhuluma olapha eJohannesburg.
Salibonani, salibonani, ngiyabingelela kustudio 7 kubalandeli abasakazi khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani Lompho kaKhumalo, ngise-Johannesburg kwele-South Africa. Bantu abadala, ngijike ngikhulume lana ngokunye ngoba siyalalela njalo ngizaqala ngibonga ukuthi liyakwazi ukusibeka amazwi ethu, uvo lwethu abantu benu. Noma nje kuzaba zinkulumo kuphela, kodwa ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kuzasebenza. Kakhulu kakhulu bengithi ngiphathe indaba kababa uGawule. Mina ngiyangithanda ukuthi ubaba uGawule engumuntu omdala engaka simhlonipha sonke, kodwa amazwi akhe ake ezwe ukuthi impendulo ezisuka ebantwini ngendlela ukuthi uma kukhulunywa naye indlela aphendula ngakhona. Baba uGawule, lapho khona ungumuntu omdala siyakuhlonipha, kodwa indlela okhuluma ngayo baba, mina ngizakuthoka okokuqala, ukwenza kwakho ulingisa lesiya sitho esithi sona uluma uphozisa. Amagama akho baba uluma uphozisa, ungubaba mpela okhululeko, kodwa uyazi ukuthi sesingakubeka sithi isihelo awunaso, unaso ngathi uqondanise lokungokwakho kumbe ngithi emzini wakho nabantu bakho nenkosikazi, hayi ebantwini ikakhulu abahlali baseZimbabwe. Niyasibona isimo saseZimbabwe ukuthi sinjani, kuyasolwana kuthiwa abantu bavalelwe ezindlini, hlalani ezindlini iCorona. Yebo kaba abantu ngeke bakuyale lokho, kodwa isimo esikhona siphoxa abantu ukuthi begcine bephuma ngoba abantu bayaziphandela. Amazwe ahlakaniphileyo ayasiza, i-government yakhona iyabona
lona ngalesizwe kodwa elakithi lelo lizwe libuye liqindezele phezulu kokuthi lona lilalutho lisiza ngalo kumanje sekusolwa nansi indoda le ikhuluma ngendlela abo Simon Khamo yabakhuluma ngakhona sekungathi le ndoda ikhuluma nje into ezingekho ngoba ninabantu bezanpf njalo ngihleli ligade abantu ukuthi bona bakhulumane ngoba kalifuni njalo lithumela abantu ukuthi bambe balalele ukuthi abantu bathini indoda leyana laba bantu asebemthusela sikuzwile kodwa abantu ngeke sikuvume ukuthi indoda liphunga ukuthuselwa nje uma kungenzeka indoda leyana inyamalale kutho ukuthi lina yini elabe lidala ukuthi kube lengxabano ebantwini ezizala zasezimbabwe akuna kukhulumende oqanjelwa manga uhulumende wasezimbabwe uhlulekile uyazenzela ngokwelakha isayensi ngoba nawe udla khona lapha that's why ukhuluma kanje ikho ngithi ulume uphozisa mntu omdala ngiyabonga
Sawubona umsakazi omuhle weStudio 7 ngiyalibingelela ngomsakathixo ngiyathaba abasakazi ngendawo elizithumela zona sonke ezeCovid leyi liyasipha ukuhlakanipha phakathi kwesikhathi esinzima esinje andikhona ngapho boChris ngicelani lani liziphathe khathi zisazibamba ngapha emakhaya njengokufundiso elisipha yona umsakazi siyabonga ubuhlungu ngokufa kwasifisiso iqhawe lethu mato emathebheleni sesilahlekelwe nguphi umuntu ezasibambanisa nguye kade embone osesile kade engcono phakathi kwenkinga esihlangane la abantwana basemathebheleni leyo silahlekelwe shemu kakhulu inhliziyo yami idabukile Kristu
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iUnited Nations ithi ukuna kakhulu kwezulu sokwenze impilo yabanzima kuzizalwane zakwele Syria ezivalekele impi emizini yazo zayahlala ematendeni iqembu labesimuslim abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab lithi yilo elidubule ibhomba duzane lenye ihotela kwele-Somalia izolo sizigqibe ezekuseni ngokwenzakala eMelika lanxa umnumzana Donald Trump uyephume embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden ukanya elokhu elosekelo lweziphathamandla zebandla lakhe lama-Republicans lokhu kuvele sobala ngeviki edluleyo lapho amalunga aleli bandla kudale lesenethi avote ephikisa ukuthi uTrump adonisiswe ngecala lokutyotyozela umvukela phakathi kwamalunga angamatyumi amahlanu amahlanu kuphela yiwo avote esekela ibandla lamademokrasi ekuthini uTrump kumele adonisiswe ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaTrump ephalamende abakhokheli bebandla lama-Republicans kudale leli bamchothoza kakhulu uTrump besithi nguye obangele lolu dlakela kodwa akudlulanga nsuku zatywala base behlabela ingoma ehlukileyo sibuze intathelizindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi kungani ama-Republicans elokhu esima lo Trump lanxa nje engasekho embusweni
ngizathanda ukusebenzisa umzekeliso weZimbabwe loba nje kukhanya kuyihlekisa ukuthi sesiqathanisa okwenzakala e-America lokwenzakala eZimbabwe uzakhumbula ukuthi wonke umuntu wayekhuluma umgabe kodwa utendayibithi uthi sengufanisa minister uGNU wavukethi no umgaba alimzwisisi ukuthi ucabanga kanjani esihamba kwayo bale meeting la. So kunjalo ku politics amanye ama members ama Republicans kade engazwana no Trump usenzela ikakhulu kuphusha yini abomsakazo oCNN oBBC nabe njalo. So they get this picture ukuthi ngumuntu ongavusi kuhle kodwa esefike wahlala laba etafuleni wabachazela yena ukuthi ubona njani izinto ikubona basevuka sebekhuluma ngolimi lonyo lika Trump sebemzisi ukuthi uvela ngapi uya nga and le akuse your politics eka Trump kuphela yi politics esi affecta iqembu labo lama Republicans. So now sokumele ukuthi the change ukubambana njengeqembu lama Republicans bengavuka ke o congressmen sebesekelana lama mathi lama Democrats sokuzoba le problem ngoba ke lokho kusho ukuthi ama Republicans sephela amandla ase weak.
Ubona kuyinto elokuhlakanipha phakathi yini ukuthi ama Republicans amvumele uTrump eqhubeke ehamba phambili kubandla lawo?
Ngibona kuyinto enhle ukuthi aqhubeke ekhona uTrump kuma Republicans ngoba uTrump loba nje besingazisi ukuthi usebenza njani. In fact uTrump ube ngasebenzi njengopresident esimazi upresident weAmerica sowasuku zonke. UTrump ube lendlela yakhe ehlukileyo and ube yiphusha iprogram yama Republicans ngendlela amanye amapresident ama Republicans angazange akwenze before. UTrump ube yiphusha indlela ukuthi as a Republic kumele sizigqakathekise njengelizwe iAmerica. Singabi le ndaba nabanye abantu ukuthi imnotho yabo injani nasifuna ukuthuthukisa iAmerica uqala sine 10 seconds uqala. So ukuthi ibandla lizothuthuka yini iyamdinga uTrump as an ex president. UTrump zikhona izinto amanye ama senator angazaziyo o congressmen abangazaziyo ngoba abakahlali kule yena uthi i oval office e state house. UTrump sefikile khona phana usekwazi ukuthi ilizwe lirana njani ifikhe izinto zingapi ini ingapi. So bamfuna ukuthi abuletha ini i wisdom enjalo. Isambona uObama ucampaign ka Biden ube khona uObama ekhuluma imbono yakhe ekhuluma isiyalo. So ama Republicans they need that uTrump aqhubeke ekhona.
Umnumzana Simbarashe Nempaware intatheli zindaba.
Cholocho uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi lapho eqhiba uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lane 24 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula ikhulu 115 belo mkhuhlane lo.
Uhulumende we South Africa uthi izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe zingelamaphepha ezigoqela ezeZimbabwe azisoze zihlatshwe ijekiseni yokuvikela iCoronavirus. Uhulumende weZimbabwe yena uthi amajekiseni azawathenga okwenqabela lomkhuhlane azakwanela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.